Lanxa izulu liqhubeka lisina kuhle endaweni esiyeneyo zelizwe inengi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezichile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inengi emaphandleni lithi loba nje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku izilimi eziningi bezezithile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo lethu uNasibando ohlala eNsimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisitya isikhathi sokulima izulu laba lisivalele kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngoNovemba lapho siyothi uDisemba zibele nezishakulo so kwasivalekela konke lokhu.
UMasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo ngakho ukuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla
ngoba emasimini akunalutho hambe imali ayikho siyakudlani phela sikhala nokudla ukudla yinkalakahle ngoba siphila kathesi impilo izima omunye uphila nalokho omunye uyophila nalokho kodwa kuthiwa qala udle yikho uza kudla khonokuya so impilo izima shem
isakhamuzi semawane unkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhathane esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko
ngizokusebenzilima kabili lokho esikwehlakulayo yeka kuqala kwatha. Hayi indlala kodwa mbesingaze zokokudla njengomumbu. Hawe asidli lutho sibili njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumu awumuhle. Isakhamuzi umnumzana Elias Dube uthi loba nje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe okutho ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela i-community. Uyabungcono kwakho khonokho okutholayo but esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu oyeneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uzulu emaphandleni ngokudla iningi lithi lokho kudla kwabiwa ngeziphaqa uthi labo abacatshangelwa ukuthi basekele amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 ngisensimbi eGaranyemba.
Gukama
Namle
Namle Namle Namshweshwe
Namle Nampawa Fowembula.